So we see card descend about VOA in Debele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-5 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikalet ubana sikhulumisane, liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke.
Abequku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole ngathi ithuba elihle engasaphothetshwa, hhayi ngayenza lukhulu, kodwa-ke hhayi selidume ledlula, usezohlala phansi laye labanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngihamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurahundi luqhubeka lusegudweni.
Bona balizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwane, kuzabathiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala nokudivelopa kwayo akukhali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ivalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalo Siziba abakade besesigabeni seManicaland izolo, lapho kubuthene khona izakhamizi iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula, kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa iDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDAZI ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikalet ubana sikhulumisane, liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilandaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni kube lokuthintsha impilo yomuntu.
Siyabona ukubana bakhona abanye amalunga edalela ephalamende alokhu ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamende labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basuki bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile emanikalenji ukuthi thina njengema Manicaland sizalandela uba kuChamisa laphaya khona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo, ethatha amabandla ebhaneleyana nebhaneleyana, asiwo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimbabwe. So abantu bavumelene ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hhayi ephalamenti abafuna ukuhamba lokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo laba emakhansi. kodwa thini focus yethu ukwala selungisujaba lokwana kube lokhetho olufree and fair ukuze umongameli ubabuchamisa ngene state house nxa engangena usekwansi ukutshintsha impilo yomuntu wonke wezimbabwe.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo kuzaba khona na?
Nxa sisiya phambili siza announce ebantwini bonke uba nalo ngubani wenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ebantwini ngenxa yakhona leyi nhlanganiso asiyonhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu so lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana-ke inhlelo zethu zime njani mayelana lobukhokheli lakho konke kunye esizabe sikwenza.
Lo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziba oke waba ngumsekeli umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare. Kunjalo nje abexuku lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo. Lokhu kulandela unqotshwa kwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalele ephalamende eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila anintisa ezimele kodwa ayexotshwe kubandla le-CCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lo wayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Ye ukuthi Citizens Coalition for Change yehlulekile kukhetho oludlulileyo ayisiyo nto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabangu le-Citizens Coalition for Change ekamnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethwandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengabi ngamakhandidate khetho. Sokusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo le-ZANU-PF. So abantu basebadlalela bazihlalele ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela okwenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Kona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi i-ZANU-PF ibe lama-seats amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi i-ZANU-PF isile 2/3 majority e-parliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo mbuso. Ye, kodwa athi khonokho kuphela amandla lawa asezasetshenziswa ukuthi kuguquliisekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho yikuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla le-ZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe, litheni nayo lokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP e-ZANU-PF ePhalamende. Khonokho sokunikeza nikeza i-ZANU-PF amandla othi baguqule isekelo sombuso benze santando. Njalo into elokhu ilihungahunga okwakathesi yikuthi uMnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise i-ZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona ephalamenti. Kuyabe sekusitsho ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena itheme yodwa kuthi ukuthi babe zasibona ukuthutha nxa umnangagwa engatshintsha umthetho esenzela ukuthi athole leyo 30 term. Konke khonoko kuyimbangela kaSengezo Chabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe ziqamuke, kungangcono aqhubele amasithi kuZANU-PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku-Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.
Lo-ke ngumnumzana Swithani Jirowotsa owayeyisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Silokhe sikudaba lunye abakugcele le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngumgcinisihlalo webandla leli bathi lanxa benqotshiwe kukhetho lwangempelasonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwelakusasa. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phugeni, kuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama-results, hayi imphumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokho kade kukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think every Friday or so Thursday before lolu khetho, umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uthi uzorana ukhetho, ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkenenkene kwehlula-ke. So ayimangalisi kangako leyo mphumela, ngoba cabanga nje la unguwe ma kungenzeka kathi. Ngakhumbula i-World Cup ngicabanga ka-98 or so, i-France versus Brazil, wonke umuntu ekhangethi i-Brazil izowina. Kwase kugula uRonaldo-ke kwathiwa wazwakala nje ngasazwakala. Yebo waba khona egemini kodwa wabona, I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye ngiyohamba phambili sibili. So ma ulo president enza ngendlela enza ngakhona, bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Chabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Chabangu usabhothejiwe kanjani. Le action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhora, wawuthi uma ibhora lingelakho wawubuya le bhora lakho la. Ngathi ibhola ma lingelakho bengakudlalisa kubi, noma bakukhuphe noma bakucriticize, wawuthatha ibhola lakho uhambe ngini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable, so sengithatha ibhola lami sengihamba ngekhaya, noma thatha ibhola ahlala iponjise. Yikho kwenzakeleyo, usabhothejiwe ubaba uChabangu. Ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage, wasapotajwe everywhere. Le media sapotaji, angithi even khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT. Manje sure kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT, akukhathele sehambe ekhothi izikhathi ezinganani, ikhothi yehluleka ukuthi daya wena u-ST wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo, usapotajwa internally, usapotajwa imedia, usapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka i-result yemagwegwe okwangena khona u-Honore Bunyathi, ubone i-result eyangale eMpophoma okwangena khona u-Honore Bhumoni. Yikho obona khona ukuthi nengathi ithuba elife engasapothejwa, hayi ngayenza lukhulu. Kodwa-ke hayi selidumele edlula, usezohlala phansi laye nabanye bakhe babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eye Living Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe onguye osungula lingqoqo.
Isifiso sethu ukuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezachiya abantu bekhululekile lazi izinduna ezikhangela abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani. Bona balizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudivela
Ingqobo isiku emnumzana Mkhwana.
Inkinga yami enkulu ngomndla kwanombuso wakhe ukuthi bagegelela imbuya besesabulude. Izinduna ngabantu bakahulumende, izinduna ziholiswa uhulumende, izinduna zithola izimota, zithola yonke into ziphiwa uhulumende. Kungakho-ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu, bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende. Bekumele uhulumende mayefuna le nto ilungiseke ichazuleke ngokuqotho. Bona laba kade bevele bekhuluma ngegrawundi kwasekuqaleni bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo. Indaba yegrawundi yaphakanyiswa yimbovane iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo nanamhlanje khona obhejule kaZulu nabanye. Yibo abantu abanesisombululo esingelakuthengisa iphakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kwezisu ngokudla. Yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe. Yebo bona bangaba yivoti baphiwe iqhaza kanyana elincane kodwa hhayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo. Angikuvumi mina lo.
Uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi, mnumzana Moyo?
Njengoba ngishilo ukuthi izinduna lazo njengoba zivele zikhokhelela abantu, abantu kibo abakhala kakhulu abalimele ngabantu, yibo kumele ukuthi bona batsho esibili and bakutsho bekhululekile bangayisabi. Ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ngani kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa abantu bagcine bengasakhululeki. Esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi ngakube lokuthula esigabeni abantu bakhululeke.
Siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolulu phathwe njani. Kuyini okusolayo? Siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane.
Indaba enjengeground yombhuqazo yokubulawa kwabantu yegenocide funa ama-thought leaders, abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejulileyo enemfundo ene-research ebonisa ukuthi ama-best practices aseke abakhona kwezinye iinkalo zomhlaba ma kuthe kwaba khona i-genocide aphathwa njani, amiswa njani, izinduna zikwazelaphi lokho. Yikho-ke ngithi mina bekufunele abantu abanezibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo bengesabi lutho, bengakhangelela ngokweziso zabo, bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke, hayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu. Labo ngeke kube nabantu abangasisiza isizwe labo.
Ingqobo isikuwe mfundisi Moyo.
Mina ngingangena endaweni eziningi kunabantu asebengabantu abadala asebenabazukulu, bona abantu abadala bakhona bengelazithupha, kukhangelwe konke khona lokhu ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevenele bengelazona izincwadi zokuzalwa. Njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu akulalelo.
Elakho elokucina mnumzana Mkhwananzi?
Yikuyibhukuluza phezulu indaba yegugrawundi. Indaba yegugrawundi ijule ukudlula lokho. Ayisiyo ndaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswa iy'ndaba zezithupha abantu bakompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo. Ijule idephe iphelele emaqhinjini omhlaba. Yikho ngithi ifuna abantu abanobuchopha abafundileyo futhi abazazi kahle izindaba ze-genocide ukuthi ziphathwa njani. Kumele masekuba khona isimephezelo kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengesegrawundi siphephile yini ukuthi siqhubeke sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebenza kuphinda futhi uze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani nani ayikho isiqiniseko sokuthi kungalungiswa khona okokulungiswa okufunwa ngumnangagwa okokubhungunuza kuqediwe. Ufuna nje yena ukuthi kwelatshwe amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba. Mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali. Bangakwenza abakwenzayo sobe yasimfuse. Ngiyivumelana naye ubaba uMkhwananzi bokuyikunika umzekeliso kwezinye zezinto ezenzakalayo, kodwa ziningi kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwe ngabantu nabantwana ababa yi-product ye-rap nakathi esabangazoyise kuningi kakhulu okwenziwa. Kodwa bendiqinisa ukuthi abantu bona abayibo abalimeleyo babeyibo abatsho abafuna kwenziwe njalo nxa sebejile abantu uhulumende akulaleli. Okunjalo lokho kuzagoqela ukuthi into le engaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni.
Lapho ke besilalele umfundisi siyaphambili moyo oyisonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obixoxa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ngcwethe egcumula ezombusazwe belosithandekile mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani singapha siyavuka ezintoko but zivuka ziphezu kwendlani kwathi ngisicele ukuthi ngicela ukuthi uchaba ngolo labona abantu abahamba bengena door-to-door bekhombisa abantu ukuthi bebavotele kwabafike lapha egwanda la siwabonise uchaba nje ngishaba ngolo isandla amathi ingwegwelo kwabuye lapha ezimhlangana ke fike ngapha egwanda la sizagijima phambili komota nayikweyezanga le simombele kakhulu njani ngimomele futhi ngiyafuna ukumbona kuhle kuhle uchaba ngolo ukuthi alobosanto ayiketane ebutheleleyo ke kwafike lapha egwanda la bebona umhlola ngazayibona siyabonga Studio 7 ingabe livuka njani lonke ngibalandele Studio 7 Nasitwene zima, 6 months to 7 wakulu mendo nga kuli. Pambi lucha misi, panzi ya ulucha wa nga nkune lo.
Alo, Studio 7, njani loke vala lele, kaba tandegayo. Itanda upo sala nga lele kama. Uti njongo wa ubaba ucho kuskala ise kumile, ndolongi. Nina, mbona liana indoja. Mbabo fanele ukutati skunza. Yeso uba mkokele wele zimbape. Asimu kasteni lwanu mundu. Ucha misi ngomunyo mundu beza tata lwanu mundu msandeze. Tuzane, emezebe mayoko kele. Even on say it was Pembury is a team of Manga decide. Show and your trailer and love of my friend of Kumasan, whose color of change is in the body power. I will like how we find an ally. Can't get everything if play a part in Timber Uzu or Salani Pay, Uzambona, Monfolies Wind, Indo Telepa, as is a main one, Belfast, Singakali, Lama Quad. I want to minister to Sunday, be shooting our students and down yellow channel.
Do you say in Ninja Niro? Kuluma ngumfana kamlojo walojo kudala vele kwisitudio 7 ma ningabe mhlawumbe liyakukhona ukuhlangana lalo babothani Joseph angicela ke limkhuze khuze kakhulu limkhuze serious futhi ke ame kudlalele bazabeni bethu asitshela ngenzami yabo izani yabo leyo ile mnyaka engingaki busa ngenkali yenzeni namanje selokhe ngikhona ngikhona uzokwenzani uzofaka izidolami uzofaka amadamu ebulawayo behluleka behluleka labo kahambe kampena kona ale shonen le kwekwe le kona ale harare ya vule shuwa nila bantu wa kubula wa chere ya sinu nanga kwa lewa te kampena wachala bantu kuti ya ukesa wa sashupi mto zon kisez right kui ino wanze kayo maa kili hizi ami ya kona manje kuta hizi mbapi hamba pambi mbapi corruption hizi ami ya kwa inate futi hayo hizi mbapi hizi ami ya kwa inate hamba pambi ni corruption wama zosi dina roo Joseph nyana wakulu
Studio 7 Studio 7 njani sara mpamoro wa se nezinda wales pagela zoni misha na mala ngezina ayisiyabonga kakhulu Studio 7 esizwele ukuthi umnanga go usiklanela khona ukuthi asivale imlomo singaphinde sikhulume ngalo daba legoground ngoba ukuthi akwazi khona lokuthi anyeke siyekele ukukhuluma ngodaba legoground siyaxoxa sikhuluma ngalo noma engaze afake isigwebo esingakanani noma engaze awise isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma yosinikeza isigwebo sentambo akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 brigade yakhe sigiga sibancane singabantwana isifake engigeni ukuthi abazali bethu basigiga sasinda phakathi kwemigigo nengiga phakathi. So akusisabisi ukuthi akuya sinquma amakhanda sesikwadala singaka. Siyaqhubeka sikhuluma ngayo igugrawundi. Ngiyabonga Studio 7, thank you.
Studio 7, sanibonani basakazi bami abahle olilingelayo. Kungukhubekani uSigabadi uFokavuza ngisendaweni yaseGoli laphana ekhaya eTsholotsho ngaphansi kanti nauChakawa. Ayikuhlungu bantu bakithi lokhu okwenzeka kwelakithi. Kuzizwa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa abantu abafana nabo Malachi Nkomo obaba abadala impela bakhuluma sengathi yonke into iright, kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha, bebe ney'ngane ezingafundi ezigcwele izwe lonke, kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuZANU PF. Kuhlungu kakhulu lokhu, angazi bantu bakithi ukuthi siyophephelaphi, angazi impela ukuthi siyophephelaphi. Kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kusina kudedelwayo amandla laka bawabolekana abantu bakithi? Siyolalwa iZANU PF kuze kube nini, kuze kube nini bantu bakithi? Ngiyabonga Studio 7, sengathi ngaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezinandi. Siyabonga
Studio 7, linjani basakazi nabalaleli? Igama uKelvin Lotshwa, usevokola kwamahlaba ayithwale. Kuloo ndoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi uthi izinduna zamabhatshi akusela lutho, awuqinisile ndoda. Induna ibiyodwa kuphela disiswele lapho emela abantu. Induna leyi onhlanhla yamangwe entaba zinduna. Manje izani yathi yakunanzelela yamxotsha. Akusela enye induna engiyaziyo enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe. Abanye labanje basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokhu abakuphiwe izanu. So vele akula lapho esiya khona ezingumhlambi kazalo usile. Yebo.
Ucabanga thina simbona njengomthengisi, awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa, elele nonkosikazi wakhe endlini ethatha izinqumo. Awukwazi ukuthi lokhu ngaziwe nginobhala, awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident wephathi, awukwazi kwenzeka lokhu. Uwedwa uthatha isinqumo uthi uthwene urikhola abantu. Hhayi indoda, musukudlala wena, musukudlala. I-politics uyayazi inumba, uyazi musukudlala nje. Awukwazi ukuthi ngoba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa, ulele nonkosikazi wakhe endlini siyathatha izinqumo. Nasikwazi ukuthi izinqumo zithathwa i-top 6 umhlawumbe kube ne-committee okuyiyona e-discipline abantu. Uthaba ngalibana wefunga kwakha yena njengoba ezibiza ngolokhuze ngonobhala jikelele. Kofanele ukuthi ehlale phansi le top 6 ye-CCC yimadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5, senze njani? Ngicela lapha inkulumo, hayi ukuthi le ayikuthi leledwa ngalene bese yavuka ethen ngikhola abantu. Hayi indoda awukahle wena, hayi la ngumthengisi wena.
Studio 7, ku-Studio 7 ngabe livuka njani? Wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi, siyabonga, sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo. Alibani uNkulunkulu angalinika lisiyaphambili. Siyabonga ukuzwa izindaba ze-Studio 7. Hayi nakho umlayezo wami, ngifisa ukuthi laba bebhinga laba abebhinga laba abathiyane la indunabo le abayiyekeli njalo, ngoba isisoze ibancede ngalutho. Bona ibabahluphekayo bahambe bevota, votela lapho ofuna khona, umuntu wonke ukhululekile ukuthi avotele lapho afuna khona. Kabanjwa ngamandla, kanti yena ubamba abantu ngamandla ufuna ukuthi kwenzwe nje. Ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yakho.
Ukhaliphani Bugeni bakhona laba, umuntu uyathula adiktiwa angazwakali, ngazi ukuthi uyabe seyishonephi. Ayiqhamuka sokusele nje usuku olulodwa, angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda betshelwa benjalo, nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besala betshelwa. Manje sekuyaqhamuka ukhaliphani Bugeni wakhona sokusele usuku olulodwa nje aye sitshele ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza le nto bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana zona lezo. Kanti umuntu manje eyathwala ikhanda yathi khona kuzoba nenkinga, bonke nje namagqwetha akhona awuzitholi. Kuyafana nabo-Witness Dube laba, umuntu wathi bemtshela uyabona into abantu bayaphuma beze nje, waphikisa kwaze kwaba yi-last hour, last minute abantu fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa la lokho esadla. Hhayi ngisoze ngiyeze kusasa uvuka sekukhulumele iyo phela nalento ezayo ezenziwa yibo bona laba oKhaliphani Bugeni. Batshela bazenza abantu abahlakaniphile, sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani, sizo-operator singenama-structures watimtim. Bangena-ke nalabo ayi confusion elaphana, umsangano laphana hayi bo sisixolele thina.
Lawo-ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu, siyabonga.
sisa ubana sisa uma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Hayi, siyabonga balaleli isikhathi du kutsho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngo-half past 7.